ubaba esimfikileyo nxa likhangela amapikitsha aphumayo ube lehovorosi eyiblue. Ngubaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini e-MDC wahlangana lamapolisa bamdabula ikhanda. Kulomunye imama elimbonile yagqwegqwe esimhlophe oqamuka unyawo. Umuntu ade ezivelela ngekhaya esiya kumne wabo e-Embiri batshaya bakhaba baqamuka idolo. Kulabanye angabadatshula izindlebe, abanye badatshula amakhanda, abanye izinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private, sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights. Ngoba anti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke zethu ezikahulumente zivaliwe. So bakuma-private, abanye sebethungiwe, abanye sebelatshiwe, abanye bamele bangene emtshineni babakhangele ukuthi akulamathambo aqamukile, abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangahlanganisa yini banelise ukuthi bahambe laba izandla kumbe inyawo zabo zisebenze. Kulabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu, wakhathesi inombolo yababotshileyo ayikaphumi. Sikhuluma kunjenje baseHarare Central, abalandeli bethu bebengikhona ngale bezaye bahambisela ukudla. Sesizakuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababaneleleyo.
Lina lizalikhweza yini lolu daba emapholiseni? Njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho?
Izingaze sikhweze lolu daba emapholiseni akulampumela akunamusha. Unyaka lodlule bekulantu abadutshulwayo kwabizwa omonhlanti, kwenziwani kwenziwani, sike sihlezi kunje akulanto yedwa oseke wabuswa. But sikethemba lokuthi umhlanga wonke jikelele uzibonele okwenziwa nguhulumende wezani. Ngoba bebefika ngodaba lama-sanctions, umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu lwema-sanctions, bengazi ukuthi kulobuqili ababenzayo nambu sokuphumile.
Sibonile njalo kweyinye ividiyo amapholisa saxoxisana lezinye iziphathamandla zenu, bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane laphana?
Akunamthetho othi kumele sazise amapholisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikuka kuqala ukuthi sekuyenze khonoko, njalo kuqala ingathi lezani yayikhandiye ebutana ezani upiyevu ingane kazikaze sibona amapholisa ebatshaya ebagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata?
Azange ke sivale, asikuqali khonoko. Ngoba ngathi ngavele sibiza abalandeli bethu esikhathini eziningi asineli emahofisini yethu. So sandisa ukuthi sime phandle khonaphana sifake imicimbicimbi yethu sikhulume nabalandeli bethu baqede khonapho badobhadobhe babuyele ezindlini.
Manje kusasa-ke lenzani ngalolu daba?
Kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavuka ufile. Ikusasa siveza ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomoni. Okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhwani ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini, hhayi. Uthenge udle ungene emnyango endlini uyabuyilengisile pheke udle kuphele, siza kuzwa ngakho kusasa. Nxa kunomuntu phandle la ongasitshela ukuthi thina esesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli dubo, hhayi sicela ukumuzwa lo. Ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yinsinda abaphenduli, kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutshule sireche singene emgwaqweni sizihambela siyatshaya sipanyela inyawo lengalo. So ungayezi ukufa ikuphi?